Lokhu kuzanye isikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusanda kubika ukuba abantwana abedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1281 lababalisi abalikhulu lamatshumi amathathu lanye 131 eZimbabwe bahlolwe ezikolo abahlala khona batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Njabulo Mpofu ngomunye wabahlutshwa yisehlakalo lesi.
Izindlu zokufundela zakhona zintutshwana, kufundwa nzima plus nxa sibanjwe i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo kunzima, kula support abayiphiwayo abantu.
Umpofu ukhala labanye abazali abathi umkhuhlane lo usuphazamise izifundo zabantwana.
Sibe behind abaningi bakhona, bayazama amanye ama-teachers ezinye isikolo ukuthi bayenze online, but then emzalini sometimes nxa ungela data yakhona, so umntwana loku esalulayo ngemuva nxa ungela mali like now abaningi bayenza ukuthi bazame ukuthi ba-catch up ngama-lessons.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Miriam Nkomazana ohlala e-Cody Park koBulawayo.
Ezinye izinto nxa ungayo esikolo ugcina ukhohlwa, ikakhulu lebantwaneni, ngoba singabona khathesi ngesikhathi abantwana sebebuyele esikolo bese bejayele ukuhlala endlini bengenzi lutho. Ngesikhathi sokumele beye esikolo sokulohlupho olukhulu kakhulu. Olunye kakhulu uhlupho esilutholileyo ama-uniform abantwana ebengasakwani, izicathulo bese zingasakwani, and abazali bebengela mali yokuthenga njengoba bebehlezi phandle, bebehlezi bengasebenzi ngenxa yomkhuhlane lowo. So kule challenge enkulu kakhulu.
Unkosikazi Nkomazana uphinde wathi umkhuhlane lo usubangele ukuba kube lobusela obumangalisayo.
Kube lamasela amaningi kakhulu, abantu bese behlezi ezindlini zabo bengenzi lutho, abanye bebecabanga ukuganga kuphela. So hayi, i-COVID-19 elethu hlupho kakhulu.
Unkosikazi Thithibele Simango wakoBulawayo laye uthi sephila nzima.
Thina esise-Cadre Park isi-affecte kakhulu njengabazali labantwana bengasayi lasesikolweni.
Othenga ethengisa impahla unkosikazi Sibongile Nkomo labanye bakhala ngokufanayo.
Hayi, COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Imali engangiyigcinile konke okokustokha ngagcina ngiyisebenzisa sengisidla yona. Khathesi kunjenje izikolo zikwaba yisivumbuvumbu ukuthi izikolo sezivulwa ngilo mntwana ongu-grade 7. Nxa befika esikolo sekuthiwa kulabo research laba bekhala, hayi kusithwali senzima sibili. Konke khonokhu kwenziwayo kuyini? I-COVID.
Umnumzana Simbarake James Tafire Nyika, umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, ucebisa uhulumende ukuba ahambise abezempilakahle ezikolo okuhlala khona abantwana ukuze kwehliswe inani labatholakala bele-COVID-19. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamatshumi amane lanhlanu 145 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4603 kusukela nyakenye. Asebethaphe igciwane le-COVID-19 bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu 129,505. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.